So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 17 kuLwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu sebeyekethisa izimiso ekade sifakwe nguhulumende lezifakwe yi-World Health Organization. Nxa singakhayela kwamanye amazwe sebesiba labayithi ngesikhiwa yi-second wave of infections, okutsho ukuthi abantu asebebanjwa belomkhuhlane we-coronavirus sebesiya bengezelela.
Abemkhankaso yokulwela ilungelo loluntu kwezempilakahle bathi ukuqonga kwenani labatholakale bele-COVID-19 yisibonelo sokungalandelwa kweziqondiso zokuvikela leli gcikwane.
Nalapho esikhona nxa sithi sikutransforma kuyafuze sikhulume ngokuthi sikuimploya abantu abangamamiliyoni amabili amathathu, yikho lapho siyakuthiyabe siphusha.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usethule uhlelo lukahulumende lokuthuthukisa umnotho welizwe olujonge ukusungula imisebenzi yephose ifike kusigidi 1 million kwiminyaka emihlanu elandelayo. Abenhlanganiso yababalisi yezimtha bakhuthaza amalunga ayo ukuthi abuyele emsebenzini ngemva kokukhalala umsebenzi wokuqale ukupheleni kokampandula izikolo zivulwa kuhlandla lakuqala. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Phakathi kwa bangamakhulu edlula ayisithupha abahlolwe igcikwane le-COVID-19 eZimbabwe abangamachumi phose ayisikhombisa i-68 batholakale belalo. Lokhu kutsho ukuba inani lasebetholakale bele gcikwane leli lokhu laqhamukayo elizweni selizinkulungwane phose ezithoba mnemunye i-8897. Asebesinde kuleli gcikwane sebezinkulungwane ezedlula eziyisishiyagalombili 8116. Ukuthi abalokhu begula bona inani labo liqongelaya kumakhulu edlula kancane amahlanu i-524 labulala abangamakhulu edlula amabili lengxenye i-257. Ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1.1 million labulala inkulungwane ezingamachumi phose amahlanu 47,647. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amahlanu 55.2 million ababanjwe belalo labulala bedlula isigidi 1.3 million kubika abekolitshini le-John Hopkins University eMelika. Kunjalo nje abemkhankaso yokulwela ilungelo loluntu kwezempilakahle bathi ukuqonga kwenani labatholakale bele-COVID-19 yisibonelo sokungalandelwa kweziqondiso zenhlanganiso ye-World Health Organization lohulumende ngemva kokuyekethiswa kwezinye zazo lapho kuvulwa ezinye inhlangothi zempilo ezinjengezikolo ngemva kwe-COVID-19 lockdown. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Linkuthazo iza ngesikhathi inani labahlolwa betholakala bele-COVID-19 phakathi eZimbabwe bengazange bavakatshelwa kwamanye amazwe liqhubeka liqansa. Umqondisi wenhlanganiso ye-Community Working Group on Health, uMnumzana Itai Rusike, uchasisa ngokulakho okwenziwa nguhulumende ngemva kwalesi simo lapho eleZimbabwe selingene kuhlandla lesibili, i-second wave lokumemetheka kwe-COVID-19.
Unfortunately, it will not be surprising if the authorities then decide.
Akuyi kumangaliza nxa iziphathamandla zizobuyela ekuthini ziqinise iziqondiso ze-lockdown kakhulukazi kula madolobho amabili.
Measures as a result of the rise in new cases.
Ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Gary Shaba ukhuthaza uzulu ukuba angayekethisi ukulandela iziqondiso zokuzivikela ukuthelelwa lomkhuhlane okunjengokugqoka amamaski lokunye.
Abantu sebeyekethisa izimiso ekade sifakwe nguhulumende lezifakwe yi-World Health Organization. Abantu asebebanjwa belomkhuhlane we-coronavirus sebesiya bengezelela inani labo. lokhu kungabe kubangelwa kakhulu ikwekethisa kwabantu. Abantu sebe akangithi sibala lokuthi sebe relaxed.
Kodwa esinye isakhamuzi emzini wemganwini kobulawayo, umnumzana Ernest Ncube, uthi okunye kwakhona kungaphezu kwamandla abo, okufana lokwenzakala emabhasini awezupco.
Akusela leyana esithi social distancing lokugeziswa ezandleni akusenziwa, kumele labo babone ukuthi iyalandelwa ukuze yonke iplani yabo isebenze kakuhle. Abantu bayaminyana njalo bahamba ngamateksi angalunganga ukuba semgwaqweni.
Ekutshoneni kosuku lwayizolo mhlaka 16 Lwezi, abantu abangamachumi phose ayisikhombisa 68 bahlolwe batholakala bele COVID-19. Abalichumi lasithupha babo 16 kungaba kobulawayo, abangamachumi amabili lasikhombisa 27 bengabe sigabeni seMathebeleleni North, kuthi abalichumi lanye 11 bengabe eMathebeleleni South. EHarare khona kutholakale abantu abane, eMidlands kulabahlanu, kuthi eManicaland bekulomuntu oyedwa. Kungalesi sizathoke uhulumende esithi uphakathi wokudinga ukuthi enzeni ngalokho osekusenzakala elizweni lapho inani labatholakala bele COVID-19 liqonga mihla ngemihla. Umsekeli kamongameli welizwe enguye njalo umphathintambo wezempilakahle uDr. Constantino Chiwenga utshele iphephandaba leSunday News ukuthi kusobala ukuba ilizwe lilakho ukuhlaselwa yilo mkhuhlane kuhlandla lesibili, i-second wave, ngoba abantu beqinisa amakhanda bengafuni ukulandela iziqondiso ezabekwa nguhulumende wakhe kanye labenhlanganiso e-WHO. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Silokhu sikudaba le-COVID-19. Ingcwethi wezomkhankaso wokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane zithi uZulu uveza ukuba sekhathele ngokulandela iziqondiso zokuzivikela kulo mkhuhlane. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Nkosikhona Dibiti womsakazo we-Community Podium TV uthi okunye osekubangela ukuthi abantu bengalandeli iziqondiso zokuvikela ku-COVID-19 ngezinye inhlupho abavele bebhekane lazo ezigoqela ukuswelakala kwamanzi lesimo somnotho weZimbabwe. Okuningi sikuzweni kwingxoxo ayiqhube lo Mike Hove weStudio 7.
Abantu befuna ukuya phambili ngempilo. Uzathola ukuthi kathe sikunzima ukuthi kuqaliswe ukuhlaliswa abantu phansi ukuthi hey, corona isakhona lalani, ngoba abantu sebesithi impilo sesiya phambili. Nanko-ke izikolo sezivuliwe lazo, kutho ukuthi sokuyiwa phambili, abantwana sebesiya esikolo, lathi sesilungisele abantwana ukuthi beye esikolo. Khona wonke umuntu impilo vele sibuyele back to normal. Nasikhangele ukuthi i-coronavirus isakhona, kuba luhlupho kakhulu ngoba izakhamizi sezikuthathela kathana, sezidiniwe. Ngakho ukuzwa khonke kwe-corona kuphinde silohlupho lwamanzi. So uzathola ukuthi kwesikhathi nxa uqotisana lezakhamizi yakwanisa ukukutshe ukuthi zwana, usakhuluma ngokwe-corona lokhu, sinike namanzi aphuma empompi kuzothi sigezi zana singayimelela amabhawuza zezinto ezinjazo lezo. Kube luhlupho futhi ukuthi khona kanti abantu busiyabancedisa njani, ngoba kumele ukuthi benja bedinga amanzi lawa kumabhawuza lasezibhoraneni lapho kuyabe kugcwele khona abantu. Kuluhlupho kakhulu especially kobulawayo.
Kodwa bayazama yini ngamanje abo wonke ukuvikela ukubanjwa kalo mkhuhlane? Bayagqoka yini ama-mask? Uyishilo ngempela ukuthi kuyahlupha ukugeza izandla, kodwa abo-sanitizer labo bakhona, bayakuzama yini konke lokhu bengaminyani endaweni ezijeneyo?
Kunzima kakhulu especially emalokitshini. Kugqoka i-mask kukalutshwane, ubona umuntu egqoka i-mask sibili noma esibhoraneni, kukalutshwane kakhulu kubona abantu begqoka ama-mask. Ukuthi ubhubhane lolu solukhona njalo ama-specific areas wona lawo ophumula labo country park, izakhamizi kumele ukuthi zinjani zincediswe kakhulu, or njengebulawayo yonke nje sincedisane futhi sikale ukuthi si-raise awareness ukuthi abantu lokhu ebesifa abantu and abafayo abakhokhatshana bakhona khona lapha phakathi kwethu.
Lowo ngumnumzana Nkosikhona Dibiti womsakazo we-Community Podium TV. Ngimuzwe exoxa lo Mike Hove weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Ngesikhathi umongameli Donald Trump weMelika elokhu esala ukuthi wanqotshwa kukhetho lwedluleyo, okhangelelwe ukuba ngumongameli umnumzana Joe Biden owebandla lama-Democrats, uthi ukwala kuka-Trump ukuthi beqhubelane intambo zomboso kungabuyisela emuva inhlelo zokulwisana legcikwane le-COVID-19. Lokhu kwenzakala abasekeli bakamongameli Trump bemxhasa kulokhu akutshoyo, kodwa amanye amalunga ebandla lakhe esithi kavume ukuthi unqotshiwe ukuze sihlaziye ukuthi kambe kuzawela ngapi indoko loxaxaxo sixoxele ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engumkhokheli webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Nqabuthosi Mabena
phakathi kwabo bobabili akekho esimthandayo akekho esimkhethayo yebo ye abemelika bazikhethela ukuthi bafuna bani thina kithi kuyafanana kodwa singakutsho kuphela ngo Donald Trump yekuthi esase ngo president kube lo ngani kuba ngconywana empini zomhlaba esazibona ikakhulu kusaphethe lo wayengumongameli uObama kubonjwa iLibya okunamhlanje eLibya sekulabantu abangama-slaves abathengiswa eLibya so ke isikhathi esinengi vele ama-Americans kungaze kube ngama-Democrats kungaze kube ngama-Republicans kuyafanana sabona usaphethe uGeorge Bush abakwenzayo e-Iraq Tony Blair waseNgilandi
umongameli Trump ochothoza umnumzana Biden ngokuthi uzakhoqola ilizwe leMelika libe yi-socialist country kungenzakala lokho njalo ukuyini okubi ngakho
uDonald Trump uyazikhulumela ngoba iAmerica asoze kube yi-socialist country nxa kuphethe ama-Democrats loba kuphethe ama-Republicans njoba sesitshilo phambilini ukuthi kabe hlukananga bayafanana kunabantu abathatha izinqumo zelizwe abantu abangakhethwanga abantu abalemali ezinkulu ama-billionaires yibo abaphethe ilizwe leliyana elemelinga yibo futhi ababona ngezohwebo ukuthi ubudlelwano bemelika kumele kube njani lamanye amazwe angaphandle ikakhulu uhwebo kumbe ngithi i-trade ngoba siyabona ngaphansi kwaDonald Trump ukuthi kulalokho esibiza sithi ngama-trade wars phakathi kwelizwe leMelika lelizwe leChina siyabona amanye amankampani aweMelika esekuthiwa aphume kumbe engabi lobudlelwano lamankampani aweChina iMelika ayiveli njalo ama-Republicans kumbe uTrump angeke abe yi-socialist esengisitsho uBiden angeke abe yi-socialist
umongameli Trump ufuna kubalwe kutsha amavoti kwezinye izigaba njalo ubone ngani mhlawumbe engagcina eselobufakazi bokuthi kwaqelibezelwa kukhetho ubona kuwela ngaphi indoko loxaxaxo
uyabe senza ilungelo lakhe njengomuntu weMelika thina esekulwisayo ukuthi iMelika kakumelanga ihambe ihlukumeza amanye amazwe ngendaba zomnotho kakumelanga ihambe ifuna ukufaka kwamanye amazwe abakhokheli abahambisa phambili izifuno zeMelika yikho thina njengebandla lamakomanisi be-Communist Party sisilwa lalokho esikubiza sithi ngama-imperialist forces ukhetho lolu olukhona liyasibonisa ukuthi hayi lokho esihlala sikutshelwa ukuthi iMelika ilizwe ele-democracy ayisinkho siyakwazi futhi la ngo-2016 ekungene kwaDonald Trump kwaba ama-Democrats akhala besithi bona kungenele ama-Russians ongazange kube lobufakazi
lowo ngumnumzana Nqabuthosi Mabena ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo engumkhokheli webandla leZimbabwe Communist Party sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa
Yebo 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 mthokazo omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili namhla kuhlelo sikhangela udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wona osumemetheka okwethusayo emadolobheni achiyeneyo elizweni agoqela iHarare lakobulawayo sizaphatha njalo udaba lwempumela yokhetho lweMelika Zulukendaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane.
Abongi bedolobheni le-El Paso esigabeni se-Texas khonapha eMelika babe lokutshengisela ngokushayela izimoto abeludwendwe betshaya amabhera njengendlela yokusekela iziqondiso zokuhlala ngekhaya eze-lockdown ngemva kokuqonga lasebebanjwe bele COVID-19 sebezinkulungwane ezingamashumi edlula ayisikhombisa 73,000 lokhu laqhamukayo. Umongameli Yoweri Museveni wakwele Uganda uhlangane lomphathintambo wezobudlelwane be-Ethiopia lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Temeke Mekonnen kunkulumo zokuhlaziya impi yomdeni eqhubeka isidla amahabula kwele-Ethiopia. Lezi nkulumo zilandela ukuhlaselwa kakubi okwensuku ezimbili kwesigodlo se-Eritrea i-Asmara ngezikhali ezinkulu zama-rockets osokukhomba ukubana limpi yomdeni yakwele-Ethiopia isicapha imingcwele isiya kumakhelwane. Amapolisa akwele-France abikwa edilize amatende enkambeni ye-St. Denis ebigcinelwa iziphepheli ezedlula inkulungwane ezimbili okwenyanga ezimbalwa ezedluleyo. Iningi lalezi ziphepheli bezingezibalekela umumo emazweni awezwekazi le-Afrika agoqela ele-Ethiopia, Somalia, Sudan lamanye. Sizigqiba ke lapha indaba zethu ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Kuhlandla lethu eliphathelane lezenotho lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa useyethule uhlelo lukahulumende olujonge ukusungula imisebenzi yephose ifike isigidi i-1 million kuminyaka emihlanu elandelayo. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi luzaphumelela nalo luhlelo. UNtungameli Nkomo Studio 7 uyalandisa.
UMnangagwa wethule umhlahlandlela we-National Development Strategy 1 izolo, wona athi uzalandelwa ngenjongo yokuvuselela umnotho kuze kuyefika umnyaka ka-2025. Uthe phansi kwalomhlahlandlela uhulumende uzasungula imisebenzi engu-760,000 njalo akhulise umnotho ngesilinganiso sokuhlanu ekhulwini i-5%. Wengeze wathi i-inflationi layo iza kwehla isuka ku-471% iye phakathi kwe-3% le-7%. UMongameli Mnangagwa uthe ukuze lokhu kufezeke bazaqinisa ingatsha ezigoqela olokulima, olokwenjiwa kwamatshe aligugu, olokulungisa impahla kanye lolokwethekelelwa kwelizwe. Kodwa ingcwethi kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko uthi lanxa uhlelo lolu lungaze lube lohlonzi, imisebenzi ekhulunywa nguhulumende milutshwana kakhulu.
Nalapho esikhona nxa sithi sikutransforma kuyafuze sikhulume ngokuthi sikuimploye abantu abangamamiliyoni amabili amathathu. Yikho lapho esiyakuthiya besiphusha ngoba la i-700,000 ayenzama ukuthi bangathi bona babe ministerically ukuthi benza kanti baza-achieve into emangalisayo. Kodwa kuza kwanzima nxa bengatshintshanga indlela abenza ngayo njalo indlela abaphatha ngayo izinto.
Unobhala jikelele we-ZCTU uMnumzana Japhet Moyo yena usole uhulumende esithi kazange akhulumisane labo njengenhlanganiso yezisebenzi ekubumbeni lumhlahlandlela.
Luhlelo nje njengenhlelo zonke nje ezikahulumende ezibhalwe kakuhle emaphepheni zisheleke implementation. Kube nje uluhlelo oluzathi ngemva kweminyaka emibili emithathu sizo sokuthiwa khona hayi sesilufake eceleni sokululunye uhlelo.
Umoyo uthe iziloyiso zikahulumende lezi zingaba izifiso nje zikathemba lo-amkela, nanku sokuye kwaba lezinye inhlelo ezifanayo ezigoqela olwezim asethi ezingaphathisanga ilizwe ngalutho.
Izifiso kaziyaliwa, kodwa kufanele phela ube lenjongo eqondileyo, ube le-strategy, ube le-support njalo ebantwini, izisebenzi, abaqhatshi, ukuze phela ke uhlelo luphumelele. Esikunanzelelayo esikhathi esiningi ukuthi sisuke sihambise indaba ye-politics phambili.
Ushoko uvumelane lomoyo.
I problem esilayo kuhulumende wethu uzowabhala amaphepha amahle kodwa kwagcwalisisa kube into engani izasihlupha. Ungakhangela njalo kule ndaba engayikhulunywanga ngendlela yacaca kwindaba ye-corruption yokuthi sisadila njani, ngoba i-major impediment eZimbabwe kathesi indaba zokuthi sidila njani ngento ze-corruption, njalo sidila njani njengelizwe nxa sokulama-challenges.
Usomabhizimusi oyisiphathamandla senhlanganiso yabantu abazisebenzayo iBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Alec Ndlovu, uthi zinenge ingatsha uhulumende amele azivuselele kuqala ukuze amaphupho akhe afezeke.
Isandulelo ikuthi kube lalokho okuthiwa ngama-factors of production. Kusamele uhulumende aqale akhe i-confidence building ikakhulu kwezamandla akagetsi kanye lamafutha ezimoda, kube izinto ezeneliseka ukuthi zithengeke ngokwentengo ezilingeneyo. Aphinde futhi alungise uhulumende amanzi. Siyakwazi ukuthi kule nkampani othiwa United Refineries kanye lezinye sezivaliwe ngenxa yokuswelakala kwamanzi kakhulu koBulawayo.
UNdlovu uxwayise njalo uhulumende ukuthi aphathise abantu abazisebenzayo ngemali ukuze bavuselele amabhizimusi abo.
Sivela kwisikhathi se-lockdown lapha abaningi abahle bawa abahle badilika sibili sebeze badiliza kanye yonaka SD Capital ekade bachokolile kumabhizinisi abo. So kumele ukuthi baqale bancediswe ngalokho esingathi ngama-soft loans.
Uhlelo lwe-National Development Strategy 1 lolu lwelama olwe-Transitional Stabilization Program lona olusolwa ngabanye besithi alusizanga ngalutho. Kepha uhulumende uthi lwaphumelela lolu hlelo ngoba lwenelisa ukuqeda ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto njalo lwaqinisa idola leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamile Nkomo.
Abenhlanganiso yababalisi yeZimtha bakhuthaza amalunga ayo ukuthi abuyele emsebenzini ngemva kokukhalala umsebenzi wokuqale ekupheleni kukampandula izikolo zivulwa kuhlandla lakuqala. Le nkuthazo kodwa isolwa ngezinye inhlanganiso ezimele ababalisi ezigoqela e-ARTUZ abathi ababalisi lokhu bethola iholo eliphansi elingabeneli ukuthi bagade baye emsebenzini. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izikolo lokhe zavulwayo kuhlandla lakuqala kuze kufike elesithathu, ababalisi bebengalugxobi ezikolo kuthi abakade besenelisa ukuya khona bebetshona behlezi abafundi bengenzi lutho. AbeZimbabwe Teachers Association iZimtha babikwa benze isivumelwano lomqhatshi phansi kwenkulumo ze-National Joint Negotiating Council, loba kunjalo abenhlanganiso e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bahle bethula owabo umbiko bephikisa isivumelwano lesi besithi imali ethenjiswa ababalisi incinyane kakhulu. Umsekeli womkhokheli weZimbabwe National Educators Union, umnumzana Vusumuzi Maphosa, ugcizelelwa
sidabukile ngalokho okwenzakeleyo, ikakhulu amanye ama-unions esegqugquzela ukubana ababalisi babuyele emsebenzini kungela lutho abalutholileyo, ngoba nxa kukhitshwa ama-allowances akhona awe-COVID lawazaphela ngo-December, ababalisi bazabe sebe-worse off kulalokho abayikho khona, njalo kuvulela lo mkhathi ithuba elokubana ahlukuluze labo abalokhe besithi lokho ade bekufuna kakukenzakala.
UDokotela Sifiso Ndlovu, umqondisi weZimtha, uchasiswa ngesivumelano se-NJNC.
Sithethe umlando ukuthi sicebise amalunga ethu ukuthi sokuyisikhathi sokuba kubuyelwe emsebenzini.
Unkosikazi Sanelisiwe Dube, olabantwana abafundayo, uthi lokhu okwenziwa nguhulumende kufana lokuba bamba inkunzi ngoba bebhadalele ize.
Ngendlela okwabikwa ngayo ukuthi izikolo ziyavulwa, kwakungani kuza kwenziwa okukhulu ezikolo kade akulalutho. sibhadala ifees kungelanto ezakwenzakala.
Ababalisi bathi bafuna iholo lamadola eMelika edlula amakhulu amahlanu i-$520 kodwa uhulumende ubathembise amadola eZimbabwe azinkulungwane phose ezingamachumi amabili i-19,975 RTGs. Imali le igoqelayo eyokusebenza ngesikhathi esilengozi i-COVID allowance kanye le-bonus. Ababalisi bathi imali le izakwehla iye kunkulungwane ezingamachumi lantathu i-13,850 RTGs nxa sekukhitshwe eye-COVID kanye le-bonus. Ngakho bathi isivumelano lesi senziwe kungakhangelwanga konke lokhu. Imizamo yokuxhumana lomphathintambo obona ngezisebenzi zikahulumende usikhwica mfundo Paul Mavima yehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Kodwa ugatsha olubona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zikahulumende olwe-Public Service Commission lukhiphe umbiko luveza ukuthi iza kwengezelela iholo lezisebenzi zikahulumende kanye lendlela izisebenzi zakhe ezizabhadalwa ngazo imali ze-bonus. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Obengumqoqi wenhlelo ze-MDC umnumzana Bethnico Bebe yona oxotshwe kuleli bandla ngeviki edluleyo esetheswa icala lokusekela i-MDC Alliance uthi ulokhu eyisiphathamandla saleli bandla ngoba ukuxotshwa kwakhe akukho emthethweni. Umnumzana Bebe uthi uxotshwe ngunkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Morgan Komichi ngoba besesaba ukuthi uzabanqoba kukhetho lokudinga umkhokheli we-MDCT omutsha kuCongress eza kwenziwa ngumpalakazi. Umnumzana Bebe uxotshwe ngemva kwengxabangxoza yama-nominations akobulawayo lapho kwatholakala amavoti esemaningi ukwedlula abantu abavotileyo. Lanxa ibandla le-MDCT lisithi uMakhuphe nguye owanqobayo kulawa ama-nominations, umnumzana Bebe uthi kwanqoba yena. Ngokunjalo uthi uxotshelwa ukuthi ulosekelo. Kodwa uthi kayindawo ngoba ukuxotshwa kwakhe kungaphandle komthetho.
Kusobala ntungamili ukuthi ke laba bantu sebesenziwa ukuthi sebesesaba. Sebesesaba ngoba kobulawa ukutshengisile ukuthi kona ke umuntu ozakhethwa ke ukuthi amele kumbe abe ngupresident wepharty nxa siya kuCongress yimilo kanye engikhulumayo. Njalo amaprovince wonke abesekhulumile ke ukuthi kona bazakhetha mina ukuthi ngiye kuba ngupresident ke ku-extraordinary Congress. Bathe sebebona ke ukuthi kona undodalo vele abantu sebemfuna, abantu sebefuna yena. Sebegijima ke besiyahlala kuWhatsApp besithi bayangixotsha. Hayi bo bantu, angingeke ngixotshwe yiWhatsApp. Asenzeni izinto ezilengqondo, sihloniphe abantu, sihloniphe abantu beMDC njalo sihloniphe lozulu wonke weZimbabwe ngoba sokusenziwa nguthoko lonkomitsho sokusitshengisa ukuthi kabasahloniphi, sebedle umsobho wezanu, umsobho wezanu libo sibenza ukuthi baphambane benze izinto ezingekho semthethweni.
Isizwa kuthiwa usuhambe emthethwandaba ubusiyadingani kahle kahle.
Emthethwandaba ke bengihambe ke ukuyaphikisa ke okwakuqala bazame ukuthi kona bathi sengisuspendiwe ke so ngasenze siya emthethwandaba ukuthi ngeke uthi hayibo ngakulunganga kumbe kalikwenzanga ngendlela lokho elithi lisuspende ngakho. Okwakathesi ke nxa sembuyele emthethwandaba sesiyakhumbuza umthethwandaba ukuthi hawu labana abantu sisathi sisamelele ngapha emthethwandaba ukuthi baphendule amacala abo sebebuya besiyadala elinye ngesilungu lokho esithi i-court interdict yikho esenzisa engulungiselelayo lamagqwetha okwamanje.
Abe bandla lakho ubathi uxotshiwe ngoba wena udlale bandla le-MDC Alliance.
Ngithanda ukuthi ngikufake sobala ke kubalaleli ukuthi ke leyo nto eyokuthi ngumuntu we-alliance yinto ediniweyo, into engasebenziyo ngoba ke abayibo ababuya labantu ababekaze bevota ngesonto kobulawayo kwakule list eyayilungiswe yi-province yakobulawayo phakathi komkhokheli wayo uGift Banda lomnotbhala wabo uNomvula Mkuni. Yibo ababuya le list yona leyo eyiyo eyayisetshenziswa kwa-accreditation ukungenisa abantu. Pho labo sokuthiwa ababuya noBebe babuye noBebe ngandlela bani. Awuboni ukuthi kona kuyatshengisa ukuthi abantu abadala sebesiphelelwe izingqondo sebesehluleka ukuthi benze izinto ngendlela eqondileyo. Kusobala nje ukuthi hayi amadoda lawa ke asesesaba uBebe ukuthi kona nango sesiyabathathela akade bebona ngani sebekufaka esambeni.
Lowo ngumnumzana Bethnico Bebe umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abemkhankaso yokulwela ilungelo loluntu kwezempilakahle bathi ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 yisibonelo sokungalandelwa kweziqondiso zokuzivikela kuleli gciwane. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Ngisithi asidibaneni njalo ngusasa.